Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumbimbitho 2023 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umthetho uyakufaka mgceke ukuthi ivoters roll lugwalo lukaZulu umuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo iyasincedisa thina njengamabandla ukuthi sizisise ukuthi ugwalo lolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona.
Umthetho ndaba we High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi yabe commission yeqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll.
Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW67 oqale izolo eNew York khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mugabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe komishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Abe-ZEC bathi kuyingozi kwezomvikela ukwenza lokho ngoba kulakho ukusetshenziswa ngendlela engayisiyo okungabangela ungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende, umnumzana Rusty Markham webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguZulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Markham, umnumzana Denford Halimani, ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court lamhla ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe still need the voters roll.
Ukungelani lempumela yalolu daba sayidinga leyo voters roll. Abantu baseZimbabwe basayidinga i-voters roll. Njalo umthethwandaba ukubonile ukuba kulensuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngalo i-voters roll le, kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC unkosazana Ellen Shiriedenga uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Markham labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasincedisa thina njengamabandla abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu lomuntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele abe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvota zrolo ngafanelanga bekhona. Ngakho ke lababelusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi nsuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvota zrolo ngafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvota zrolo sekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu, kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU PF ngalesi sinqumo somthethwandaba weHigh Court kusicelo sikaMakhamu yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachuma isithupha lasikhombisa CSW 67 oqale eNew York City izolo khonapha eMelika. Indikimba yalonyaka ithi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of All Women and Girls. Sixoxe lomunye wabaphatheka kulomhlangano unkosikazi Audrey Charamba, ongumgcini isihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society, njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women's Space Zimbabwe.
Hayi, umkhankaso we-CSW hamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezikhangelane lenhloso yalomkhankaso ethi technological innovation to promote or to achieve gender equality in the digital age. Lamhla sesike sahlangana labantu be-ILO, laba bakade beqala engingathi i-ILO care policy investment simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko?
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhanyelane le ndaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale, ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthi thatha ukubamba umsebenzi owe-care, okugcina mhlawumbe abagulayo, kumbe ngithi okusebenza i-domestic work, kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi, bandise ukuthi beyiswe njalo.
Ngingathi ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo, i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba qondane lokudlwanguzwa kwabomama, ikakhulu nxa sikhangelane le digital age engingathi ngama online technologies. Kwenziwe njani ukuthi omama kumbe abesifazane bezwe bengethuki, bezwe bengelakho ukwesaba, kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile, behlalisekile, bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa, alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusafanele benelise ukuthi basebenze bengesabi omakhalekhukhwini babo, bengesabi engingathi ngama email, bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo Twitter labo Facebook. Bazi ukuthi labo bayenelisa ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa ngaloba ngayiphi indlela.
Lonyaka umkhankaso lo singathi ugxila kukuphi ikakhulu?
Umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene sibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.
Unkosikazi Audrey Charamba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye Spotlight Initiative Civil Society njalo isikhulumeli senhlanganiso ye Women's Space Zimbabwe. Unkosazana Bona Mugabe indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe lo Grace isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Inkundla yeZim Live ibika ukuba ubona ukhweze amaphepha emthethwandaba weHigh Court namhla ecela ukuthi uchithe umtshado wakhe loChikore ngoba kungasela thando olukhona phakathi kwabo. Uthe njalo sebelenyanga eziyisitshiyangalonye 9 bengahlali bonke, kutsho iZim Live. Ababili laba batshade ngomnyaka ka-2014 njalo babikwa belabantwana abathathu. Ubona uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 kuthi uChikore yena ulengamachumi amane lasithupha 46. Amapolisa athi abophe abafana abathathu abafunda esikolo seMathula High School eCholocho ngemva kokubonakala kuvidiyo bebhaxabula kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana ngenswazi lengodo. Omunye wabafundi laba ubonakala ethwele ibhemba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazele inkundla yesayithi ngokubotshwa kwabafundi laba njalo waxwayisa abantwana besikolo ukuthi bachiyane lokuhlukuluzana. Unyathi uthe ababili babasolwa laba baleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 kuthi oyedwa uleminyaka elithumi lasikhombisa 17. UZulu ubethukuthele phezu kwevidiyo le esithi abafana laba yizidlova ezimele zibotshwe njalo zixotshwe esikolo. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi weFounders High School kobulawayo ngenyanga ephelileyo uWayne Dlovu, yena owagwazwa ngengqamu umfundi weHamilton High School. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, ithi uhulumende kumele esule umthetho owalisa ababalisi ukutshaya abafundi ngoba isithi lokho yikho osokusenza abantwana besikolo babe ngamahlongandlebe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomzali umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ividiyo yeCholocho liyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba izigebengu. Ngakuhlanganisa lapho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona osokusilahlekela, sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu. Sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali, sifaka unyawo siyisigaba, sifaka unyawo singamatitshala, lo mthetho ufaka unyawo phansi. Sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa, umntwana ongumfana uyahlonitshwa, bonke balamalungelo. Kakho olelungelo lokutshaya umntwana, kakho lelungelo lokutshaya omunye. Sikwale lokho njengabantu njengesizwe, sikuqede dududu. Sikuqeda ngokuthi sibajezisa abenza into egange kanjeya. Sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siya phambili. Kanti-ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi. Kanti-ke abantu baseGoli, abanye baseMelika, abantwana babodwa. Kanti-ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo. Kumele sincedisane-ke, sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho, ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi yikhona lokhuya. Kodwa babe behlile ukufundisa, asibajeziseni kakhulu. Njengakuyona leya vidiyo kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhuyana kawamukelekanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumzali sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zeMathula High School eCholocho. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wohlangothi lwezemvikela kwele Melika umnumzana Lloyd Austin ngolwesibili wethekelele ele Iran engamenyenzelwanga. Ele Melika lilenani lamabutho azinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 khonale. Injongo yamabutho la ngeyokupha izeluleko kanye lokusiza ekulwiseni iqembu le-Islamic State Group. Izizalwane zakwele Melika ezine ezabikwa yi-Federal Bureau of Investigation, FBI, zithunjiwe ngomvulo eMexico sezitholakele. Ababili batholakale befile, kuthi kulabo abatholakale bephila oyedwa ulinyazwe kakhulu. Lezi zizalwane bezingene edolobheni le-Matamoros eliseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika zisiyathenga imithi. Iziphathamandla zakwele Mexico zabika ukubana laba bantu bathunjwa ngabantu ababehlome izibhamu. Umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa ukhethe umphathintambo ozabona ngezamandla kagetsi emizameni yokuxazulula udubo lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni lakhe osolufike esibangeni esibi. URamaphosa ubuye wengeza umkhandlu kahulumende ngokuqoka njalo ezinye iziphathamandla ezimsekelayo phambilini kokhetho lonyaka ozayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe likhanya lilokhe liqina ngokusebenzisa idola leMelika okugoqela lo hulumende osevumela ingatsha zakhe ukuthi zibhadalise ngalo. Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstat luveze ukuthi ukusetshenziswa kwedola leMelika sokuyisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lengxenye ekhulwini 75% elizweni jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokhu lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNakhora, uthi uhulumende kumele avume mgceke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso ukuthi kudala imali yeMelika isiyo esebenza ethenjiwe kwezomnotho, kuthenjwe iEuro, kuthonjwe iPula, kuthonjwe iRand. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe, nawo somabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi kabayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba akulamuntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende, bakwazi ukuthi imali lile abathi kayisetshenziswe kayisebenzi, sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela iZimstat inakanela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola leAmerica. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga, uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni, izitolo, labantu nje abathengiselanayo emakhaya, imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo yikuthi uhulumende afuni kuvuma ukuthi idola laseAmerica yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology, iNUST, uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubu esethusayo nxa liqathaniswa lelemelika.
Nxa sikhangela umumo womnotho, umumo wezinto elizweni jikelele, sinazelele ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe. Njengoba kuvele kwacaca kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe, bayananzelela ukubana amachuma ayisikhombisa lasithupha ekhulwini ezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokho kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo. Okokuqala, ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi, okudala ukubana kufunakala imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini, i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika ekhansile yakobulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngwethi ezicubungula inhlalakahle kaZulu zithi kuqakathekile ukuba lendawo zokuzilibazisa emizini ehlala abantu, ama-recreational facilities, ikakhulu kwabatsha. Lezi ndawo zipha abasakhulayo amathuba okuhlangana njengabontanga bexoxisana ngendaba zentuthuko, ukuphana amacebo lokuthola okokwenza ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukungena kumkhuba emibi eyokuganga kumbe eyokuthatha izidakamizwa. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lenkundla zemidlalo etshiyeneyo, ama-swimming pools kanye lama-community halls ziyasilela kakhulu emizini abahlala kiyo, kungaba kusemadolobheni lasemaphandleni, okwenza bagcini bebanjwa ngamandla ukungena kweminye imikhuba ephambanisa impilo zabo. Okufakazwa ngumnumzana Thembelihle Mhlanga, omunye wabasakhulayo baselupane.
Ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni kubangela ukuthi ontanga ikakhulu bahlanganyele endaweni zokungezwa kakhulu, ikakhulu ekusebenziseni izidakamizwa, kunatha utshwala kakhulu, lokuganga sibili as i-crime, ngenxa yokuthi ayingqondo zabo ziyabe zingenzi lutho and bezihlalele nje.
Omunye njalo osakhulayo osebenza lenhlanganiso eye-Youth for Innovation Trust ukunceda intsha yaselupane leBhinga, unkosikazi Thando Gwinji, uchasisa ukuba ama-recreational centers aqakatheke okunganani.
Indawo lezi zibanika indawo yokuziqoqa, ukwengeza ulwazi, ukwengeza ubungcitshi kanye lamathuba okuthuthuka. Ngakho kuqakathekile ukuthi masizimisele ukwakha ikusasa labontanga, siqalise lamuhla ukukhipha imali eqondane lokwakha indawo lezi zokuzithokozisa ikakhulu emaphandleni.
Umzali waseGwanda umnumzana Ndumiso Sibanda uthi abasakhulayo bemaphandleni babhekane lobunzima obedlula abasemadolobheni ngoba lanxa belezipho kwezemidlalo akulandawo lapho ababonwa khona yilabo abangabalolonga ukuze baphumelele.
Isigaba sakithi esaseGwanda njengazophose zonke izigaba zemaphandleni siyasilela kakhulu ngendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisa. Ngenxa yalesi sizathu, intuthuko yabatsha abahlala emadolobheni lentuthuko yabatsha abahlala emakhaya yahlukene kakhulu, kanti abatsha nabo abemakhaya banamathalenta abangasebenzisa ukuthuthukisa izigaba zabo.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso eye Community Youth for Development Trust esabeleni seMathebeleland South, unkosikazi Bongiwe Dube, ukuthaza uhulumende ukuthi ngabe uyanceda akhele abasakhulayo indawo zokuzilibazisa.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ukuthi afake ama recreational facilities lawo. Wona lawo angani akhona ezigabeni zethu yanazelwe ukuthi they are not functional awasebenzi. So there is need ukuthi avuselelwe khona ezakwazi ukuthi aphathise kuhlontanga.
Ummeli wewange edalele phalamende, umnumzana Daniel Molokele, uthi bona njengedale bazakhuthaza ukuthi ugatsha olubona ngendaba zabatsha lulungisise udubo lokusilela kwendawo zokuzilibazisa emaphandleni.
Kwakunjalo ngesikhathi kwe-colonialism kusabusa bamhlophe, kwaqhubekela kwaba njalo ngemva kozibuse. Thina njengeParliament sizakhuthaza iMinistry of Sports, Youth and Recreation ukuthi iphumele program yokuvula ama-recreational facilities and amenities, kwenza ukuthi abatsha babe nendawo lapho abakwanisa ukuyahlangana khona bezijabulela baziphumulela.
Umqondisi wezemidlalo kanye lokuthuthukiswa kwendawo zokuzilibazisa kugatsha lwendaba zabatsha uDr. Eugene Chidakwa uthi sebekubonile ukuqakatheka kwalezi ndawo, kungakho sebeqalisile ukwakha ukuze kungabi lesigaba esizasala singela.
We have identified places like Wedza Country Club.
Khathesi kulo msebenzi esiwenzayo eWedza Country Club laseChiretsi. Sivuselela njalo sakha inkundla zemidlalo le ndawo yokuzithokozisa eRafa Moyo esabelweni
seGudu. Kodwa abanye abacubungula indaba zabasakhulayo bathi udubo lokusilela kanye lokungatholakali kwendawo zokuzithokozisa lokuzilibazisela emaphandleni yindaba engaqakathiswayo nguhulumende. Bathi nxa uhulumende esehluleka ukwakha izikolo ezeneleyo emaphandleni okwenza izifundi zihambe imango emide zisiya ezikolo ezikhatshana, pho indawo zokuzilibazisa zingakhiwa njani? Kodwa nxa kukhangelisiswa, abasakhulayo basemadolobheni bakhanya abahlezi kamnandi ngoba indawo zokuzilibazisa zinengi lapho abahlala khona. Lezi zihlanganisela ama-community halls, ama-libraries, inkundla zemidlalo etshiyeneyo kanye lezokubukela imifanekiso yamafilimu, ama-movie houses. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela uhlelo olwe voter registration lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we High Court unqume ukuba akudingeki ukuthi abe commission yeqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini i-electronic voters roll. Uqhubekela phambili umhlangano we-Commission on the Status of Women owamachumi ayisithupha lasikhombisa CSW 67 oqale izolo eNew York City khonapha eMelika. Unkosazana Bona Mgabe, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mgabe lo Grace, isiyehlukene lomyeni wayo umnumzana Simbarashe Chikore. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi yasidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Belilalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.